uhle kakhulu ukuthi i-commission isisungule umsebenzi wayo ephiwe ngumongameli ukuthi ixwayisise ngodaba lolwana olusungulwe izakala esigodlweni eHarare ngemva kokhetho. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi kawuqhutshwe, impumela ivele. So abantu bazakhuluma konke kuyaphuma kusobala ukuthi ubani wenzani kulowo mlando wayenzakalayo okulimela kwabantu. Abanye bakhuluma izinto eziningi, baye bakhuluma sekhuluma ukuthi abantu abafayo bangaka, baye bathi bangaka. Hayi, ine sikwazi ukuthi abantu abalimalayo laphana abalahlekelwa imphumela yabango 6. Yikho esikukhangeleleyo njalo ukuthi sithi thina kwenziwe ucubungulwe, kucubungulwe kuhle, kucwayiswe kuhle, impumela iphume. Kwese kubonakala ke impumela egcikeni ukuthi ubani wenza ukuthi mbani wayenza ukuthi.
Mase sikhangela baba Gawule, kulabanye abakade belalele, abanye bangkhona bekhuluma lapha kumabonakude. Kwenye ngazane abantu bathi abanye bangkhona bangani badonswe libandla lezanu p f elibatshele ukuthi hambani likhuluma lokhu phela. Kambe ngabe kunjani?
Ngothi ukuthi mina ukuthi abantu basuka zonke isikhathi abantu bakithi bafaka lokhwana okuthiwa ngama-blinkers njengamabhiza. Kabafuni ukukhangela eceleni ukuthi babone into ezenzakalayo. Ababoni kambe shuwa kambe uKhalima Motlanthe bemazi umongameli we-South Africa lokuthi uhlanzeke kangakanani uKhalima Motlanthe. Labameyo abadojiweyo bonke abavela kwamanye amazwe nalana. Labakhonapho abanye bakhona abavele bengayisekeli izalo PS. Kambe kuyini okungayiqatshiswa okungafihlwa. Yonke into isegcekeni and kubalulekile ukuthi kwenziwe ngayo nale indlela umongameli akwenze ngayo. Kungani singalindeli impumela bese sikhuluma-ke ngemva kwempumela ukuthi mhlawumbe abantu babe nensolo lapha lalapha kathesi athini i-commission kayenzi imisebenzi wayo.
Ubona ngazani kuyaphumani khonapho-ke baba Gawule?
Mina ngibona ngabe kithi ayitshona ukuthi ngibona ngani kuzaphumani. Kuzaphuma khona okosibili okuyikho okwayenzakalayo. Akula nto ezafishwa, akula nto ezathelelelwa ngaphansi kwekhapeti. Yonke into izachaya ibe segcekeni kube ngumlando wokuthi lo wenza ukuthi lo lwenza ukuthi lokuthi abantu ababangela udlame ngobani kuzaphuma konke. Akukhathalekile lanxa abantu kodwa kulisile usizinto ukuthi umphefumulo yathi uyalahleka kodwa abantu abayenza ubuchapha bakhona ngobani, labantu abayenza ubuchapha bokulimaza abantu ngobani. Konke lokhwana konke kuzaphuma kube segcekeni abantu bakukhangele konke kuhluzi uhulumende ebesebona ukuthapha nyathelo bani ngalabo ayabe ekhangelele ukuthi bayephule umthetho bazawucela sokulahleka imphefumulo yabantu.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke baba Gawule. Sicela ubambe khonapho-ke ecingwane. Sithatha ubaba usecingwane singazi ukuthi silobane ecingwane khonapho. Salubonani baba. Volta ukhona ecingwane kumbe nguVolta kumbe mbani? Usecingweni
nguVolta kana singajayanga.
Ye, siyabona ke ukuthi i-commission le kaMontlante siqalisele umsebenzi, phose lakho khona.
Angiboni into abazaphuma layo engayenza imoya yabantu iyehle ngoba ayisiyo i-commission yakuqala. Amakhomishini eZimbabwe saba maningi ethunywa ukuthi ayenze lokhu lalokhu. Ungela eni commission eba accountable to ebantwini. Ungeza into sekuthiwa ifakele i-commission zindlela nje zokuyehlisa imoya yabantu ukuthi abantu into leyana bangasayilandeleli. Sekwafakwa amakhomishini amangaki eZimbabwe wena ongangitshela yona eyi-1 ongathi isike ya-investigator indaba ehlupha abantu yabuya yaripota ebantwini. Yiphi i-commission yake yakuyenza khonoko? Angibaboni labo ama-findings abo Mhlante ayeza abuye ebantwini abantu babekwazi ukuthi batholeni. After all kanti vele nxa abantu babeyibo ababusayo abathumela amasosha ukuthi adule abantu kule necessity yokuthi kube kudinga izimali zidliwe kuthiwa kwenziwa ikhomishini yona into istraight. Ukhomanda inchifu wamasosha ukhona, u-arm command ukhona, by then u-defense minister ubekhona, ngabantu abangakhulumisana ukuthi oniki i-order leyi ngubani. Mina ayisini kwazakali kuyadinga ikhomishini khonoko kube zindlela zokuzidlela imali abantu bedubeke elizweni.
Kodwa-ke awuboni ukuthi enxa bangaphuma lokunye nje kona
bephuma lokunye okunjani gipsendabeni e-straight forward akula nto abazaphuma leyo. Into abazaphuma leyo mhlawumbe ikuthi uthole ukuthi omunye between u-defense minister lo president lo army commander unike ama-orders kungela consultation akulenye into ecubungulwayo khonapho.
Kungatholakala ukuthi omunye waphonga ukuthi ngenani ezitrictini liyedubula abantu kuyayenziwani manje?
Akula nto ezenzakala ngontando kayiphikiswa ngabantu banye bakujayele. Ungakhuluma ngabantu abayi-6 abafa eHarare. I-20,000 legugrawundi ngubani wakho wabotshelwa yona? Vele abantu eZimbabwe bayaqalisa ukufa ibona laba abangu-6 silabantu abanyamalaliswayo egcekeni ngubani wakho wabotshelwa khonoko? Akula nto ezenzakala lokho kukhulunywa ngabogawule nje ikuthi ngabantu abasebandleni lona lelo abazama ukuthi babone izinto ezingalunganga bazifake ekuthini zilungile ngoba bona aziba-affect directly ogawule. But into emangalisa umuntu onjengogawule iku ground iphelele iqedhe abantu abanenge etsholotsho konapho but nxa ngimuzwa kathi esekhuluma esithi upresident uza kuthi athi upresident aze abe lechinga elingcono ngemva kufika abantu abangu 6 ehlekile ukuthi acknowledge abantu abayi 20,000 wathi yena hayi indaba yesivivile umnanga kwayiton request hayi sekudlulile lokho
bamba konapho baba gawule akumphendule konapho ngoba uyakhuluma lapha-ke umoya
ukuthi yena ama-commission kasebenzi kaze akasebenzele ethe impumela ebonakala ebantwini ngithanda ukukwala lokho into sengiyikhumbuza ngithi kakhumbule i-commission i-sandura commission of inquiry eyabunjwayo ngesikhathi sikamgazi omorris ngiyakhumbula bangena phansi ngibona kuthi ama-poison bapha bonke oshabala abana balahlekelwa imisebenzi bonke abanye babahle baphuma kuhulumende ba-resign abanye bathi bas oushaba waze wagwetshwe ekhoti ngabe wafuthi ukuthi impumela yakhona wathi umgaba wamphadona waphuma waba phandle ngokunjalo yimpumela yakhona yekhomishini yana isandula commission eyaletha ikhomishini atshiyo nto yokudlala